ngifuna ukukhuluma iqiniso mina vele angila regret ijourney zami PF sibili ngezizathu eziningi. Number one, ibonile ukuthi i-opposition vele ngabe khuluma ukuthi i-democracy vele abala. Number two, nxa sikhuluma thina sisithi kule triple C, ngicela nje ukubuza ukuthi iparty leyi iphomwe ngubani, ike yahamba e-Congress yini baphomba ukuthi nje sebeyi-triple C, bahlangana angikwazi ukuthi bebangaki khona ngale ku-standing committee yabo, kumbe angikwazi ukuthi ibizo langikhona sokuthiwa yini, ngizwa kuthiwa yi-task force kumbe ngwini. Kanti i-election vele abasayifuni, bafuna nje ukukhomba abantu ukuthi wena ungena lapha, wena ungena lapha. Hhayi, simelele lathi sizabona nxa into enjalo isebenza. Mina ngibone ngani ayisebenzi. Ngikuzana uPF, ngicela ngilikhangele ukuthi khathesi abantu bayagijigijima bafuna ukuvotelwa kulama primary elections. Nanti ngizwa abanye kuthoko khona kule i-constituency labantu 17, kodwa from Saturday onwards kuyabe kule candidate one, bevotela abantu bazaphuwa ithuba ukuthi bevotele umuntu abamfunayo, so kusala nje kulo muntu one. Ha, mina ngibone ngani yiyo phela i-democracy. Yikho engikubonayo mina kuzana uPF engangifuna ukukubona ku-opposition ukuthi kune-democracy. Yikho esengikubonayo ku-Second Republic ekhokhelwa ngu-President Edine Nangagwa. Ngiyasithabela nje ukuthi hey, ngibonile sibili isikhathi sisekhona ukuthi khona chiyana le-opposition ujoyine bakithi iparty ebusayo, iparty yezana uPF. And ngiyasebenza ukuthi u-President wethu uPresident Edine Nangagwa ewine futhi. Ye, izinto nxa likhuluma azilungi nje ukuthi ngathi zingalunga khonapho khonapha, hayi, izinto zilunga gradually. Kanti liyabona, as far as I'm concerned, noma bengafaka amakandidethi noma upresident wangikhona engama esithi ufuna ukuba ngupresident, ngupresident we-independent because kakahambi kukhongresi, kakayindosewa ngekhongresi kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-elections. Kanti yini idemokrasi yangikhona? Besithi asisafuni zanupief, babe sithi thina sifuna i-democracy, sifuna i-one man vote, kodwa bona basafuni i-election.
Uyancintisa yini kukhetho oluzayo? Singathi kuma-primaries njalo ubona inganamathuba akho anjani?
ZANU-PF is a party ele constitution. Kanti so mina ngajoyina i-party 2021, khathesi it's 2023, kutsho ukuthi mina so far angikakwalify nje ukuthi mina njani ngime. Kodwa upresident wethu uthe umuntu wonke kame, umuntu wonke kame. Mina ngase ngizicabangela ukuthi kodwa isikhathi asikanjani, asikakwani, kodwa silabo abantu bethu, abantu abalekayo kwamanye amaphathi abamayo abaningi, abanye bama kuma-councillors, abanye bama kuma-MPs baningi. Mina nje ngike ngazitshela ngathi no, kungcono mina ngisebenzele iparty. Nxa isikhathi sami singafika ngizakuma lami. Angizange ngithiye i-opposition because kade ngifuna isihlalo. Ngithiye i-opposition because of the confusion, because of the disunity. From 1999 kulama MDC amangaki sivala khathesi, so lize lifike lisithi lina sokunento ethiwa yi-triple C. Abantu belokhe besebenzela i-opposition besithi engce into zingalungi. It's just like an organization eformiweyo kodwa it's not legal. As I'm concerned, noma bengafaka amakandidethi noma upresident wangikhona engama, upresident we-independent because kakahambi kukhongresi kuthiwa yinto entsha. Yindaba besaba ama-elections.